Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-5 omfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bahlangana namuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe womabili. Kambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chamangu kuzaphumelela na?
Singakayi ku-CCC bengililunga le-MDC Alliance, ngilobufakazi balibakho, ngilezincwadi zakhona ezitshoko khonoko.
Abanini bamabhizimusi asaqathulayo bathi sebethole ulwazi lomqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakoBulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi abo.
USengezo Chabangaza ke ebelilunga le-Citizens Coalition for Change, ngalokho ngalalo ilungile elokuthi abhale incwadi eParliament.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi.
Esesikukhavile so far siqophisane ngokuthi o-crisis leadership, ukuthi in times of ama-crisis umuntu ongu-leader kumele aziphathe njani, or kumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bazahlangana lamuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Iphephandaba le-Herald lithi ababili laba bazaqala bavakatshele umngcele we-Beitbridge andubana baye eMusina, lapho abazahlala phansi bakhulumisane ngenhlelo ezimbalwa eziphathelane lemingcele yamazwe omabili phansi kwenkampani ethiwa Border Management Authority. Kambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu kuzaphumelela na? Abanye bathi nxa kuliqiniso ukuthi uChabangu nguye owasayina amaphepha alabo abancintise kukhetho olusanda kwedlula, ibandla le-CCC lisenkingeni ngoba umthethwandaba ulakho ukuvuma ukuthi amalunga edale alichumi lanhlanu, 15 lamakhansila alichumi lasikhombisa 17 axotshwe. UChabangu uthi ulilunga lebandla le-CCC okugcweleyo njalo useke walimela kukhetho okumenza amangale ukuthi abathi kasobandla asolunga lebandla bachoni.
Ubuphuphu obunje angaze mbubone. Ngizanika umzekeliso wakhe ukuthi yena uyithatha ngapi right yokukhulumela abantu beMathebeleland engaveli eMathebeleland. Uyithatha ngapi right yokuthi yena ulilunga le-CCC, ubani kasolunga le-CCC, usebenzisa yiphi i-constitution ethi umuntu kumele abe lilunga abe yilokhu, ulaliphi yena ikhadi ele-CCC elimtshengisayo ukuthi ulilunga, kuyini okuwenza oku-identifya umuntu ukuthi lilunga le-CCC, akubeke sobala ukuthi nanku mina ngilakho ngililunga le-CCC. So lobu yibuphukuphuku abenzayo ujaha wemaswingo opeporta ukuthi ungu spokesperson we triple C ngaso kukhuluma abanye abantu lamhlanje bazasitshela ukuthi thina kaso malunga e-Triple C. Mina I joined i-party ngo-1999. I have been there ku-struggle. Anybody oza kuthi lamhla kangazi ku-struggle se-democratization kusho ukuthi uthi uNkulunkulu vele kazange azalwe. Anybody oza kuthi mina kangazi ku-democratization se-struggle se-Zimbabwe kusho ukuthi i-High Court of Zimbabwe will be wrong, i-Supreme Court of Zimbabwe will be wrong. Othi mina kangazi kusho ukuthi the National Constitution of Zimbabwe upiro kuthi kuthi siyabe sesingasela rule of law singakayi ku triple C bengililunga le MDC alliance ngilobufakazi balibakho ngilezincwadi zakhona ezitsho khonoko sifomele iparty sisonke ngibe yicandidate eBulawayo ngafaka iCV yami ukuthi ngibe nominated kusenator. I was nominated overwhelmingly kusenator, balayo iCV yami abantu beelections ukuthi ngiyimemba yeparty. Kanti vele ukuba yimemba yeparty ikuyini abasitshele laba bathi bongena bona bangamemba of the part. So, mina as things stand, I am what I am. Akula muntu onganginiki constitution today ukuthi sile substantive constitution document eliyilo eliprescribe i-membership ukuthi lo uyi-member. So, akula nzondo ekhona, but esikwenzayo number one, sifuna ukubisela iparty le back to its founding values and principles. Number two, sifuna ukuthi abantu ababekhethiwe ngabantu bathola ithuba to represent abantu babuyele baphiwe the second chance. We want to increase the internal democracy in the triple C. Number three, we want to formalize this organization, sibe le constitution, sibe le collective leadership.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuthi sizwe ukuthi somlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda onguye omele athathe inyathelo lokuxotsha amalunga la. Uzathatha inyathelo bani njengoba yena uthe khuluma le-Studio 7 izolo uthe uzaqala amelele ukuthi azwe ukuthi udaba lolu luqonde ngathi. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sibuye saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza.
USengezo Chabangazake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ngalalo ilungile elokuthi abhale incwadi eParliament. Ngalalo ilungelo elokuthi abhale incwadi exotsha amalunga awe Citizens Coalition for Change eParliament. Kalalo ilungelo elokuthi axotshe abantu kuma local authorities bo city council lezindaweni ezinjalo. Esikubona lapha yikuthi engabe engumuntu olenzondo labantu abakhona, labanye abantu abakhona ku city council, labanye abantu abakhona ku parliament. Kodwa sibona ukuthi leyo ayisiyo ndlela umuntu angayenza ukuthi atshengise leyo nzondo. Sibona ngani into eyangisayo njalo into ezakwenza ukuthi ibizo lakhe lingcole nabantu bengamhloniphi.
Wona umthetho lesisekelo sebandla lisithini nxa sikhangela ukuxotshiswa kwabantu khona lokho kwama-recall? Uyabe lelungelo na asithi umnumzana Chabangu elayo imvumo? Uyabe layo yini ilungelo lokuthi ahlale phansi yedwa akhuphe amabizo ona la?
Uyazi umbuzo wakho muhle, kodwa impendulo yami ilula. Kufana lokuthi singathi thina ilunga lebandla lenguqu iDynamos Football Club sithi umbeni nguSandy Mari. Umbono uSandy Mari mo ebhala kuZifa ethi Zifa bengicela lixotshe uPeter Nkomo esikhundleni sake esokuba umangoye wechila moya iChillers ngiyabona kanti umuntu weDynamo suza xotsha njani umuntu wechila moya uhamba njani ngisho ilihlazo esikhaya nandlalo lapha njenge Citizens Coalition for Change ukuthi umuntu ongasolunga le Citizens Coalition for Change usetholakala esenguyobhala izincwadi keeper abantu ezindaweni iye kodwa phela siyazi ukuthi iZANU PF abeZANU PF balakho ukuthi bezenze abangazi ukuthi eyindaba ekhona bevumelane lo Sengiso sike sawubona isikhathi sikaMonzora sokuphazamiswa even lomthetho bewutshekisa umthetho bewenza nje ukuthi basutse laba abalandeli uNelson Jamisa so engingakutsho ukuthi akwenzi phela ukuthi uSandi Marimo atholakale ebhala incwadi exosha uPeter Nkomo kuHighlanders ayilokhu akwenzi.
Lo ke ngumnumzana Swithani Chirowatz isikhulumeli sebandla lesi sikobulawayo. Abanini bhizimusi abalamabhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawacitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqamuka komlilo osokubangela ukuthi abanye balahlekelwe yimisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogcitshwa ngomgqibelo uqoqwe iCouncil yakobulawayo imanyene lenhlanganiso ye-International Labour Organization, Bulawayo Chamber of SMEs, kunye logatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi asaqathulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulomhlangano bafundani, usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqe lo nkosazana bakaNincube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ongomunye wabaphatheke abakulo umhlangano.
I-training leyi sibafundise osixoxisane ngokuthi ama-businesses abo bengawayenza njani ukuthi abe resilient, akwanisa ukuzimela ukuthi in times of ama-crises or ama-disasters bakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angahle adilike ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in times of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani okumele abe lobudlelwano bani lama labantu izisebenzi zakhe alazo okunye sikhangelele sikhangelele ukuthi kukhona i-staff izisebenzi zakho ku organization kumele urelate lazo njani kulendlela ezijene zokucommunicate labantu abakusebenzelayo udlelwano bani omele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye kulabantu esithi business ecosystem okulenhlanganiso eziku business ecosystem sibalisa inhlanganiso ezisurrounding ama businesses ethu o abo abawenza njengama entrepreneurs ukuthi uzathola i-business mali mile alimi umuntu esebenza yedwa zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect so uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labudlelana labo njani ungaqinisa njani ubudlelwano in times of crises or in terms of ama disasters or ama hazards kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama businesses en akwani ukuzimela. Bazokhangela njalo i-business resilience strategy u-entrepreneur or usomabhizimusi ngamunye ngamunye. Esiyaqeda le i-training sikhangelele ukuthi omunye lomunye ebesele business resilience strategy se-business lakhe. Whether uyathengisa, uyathunga, uyabaza, uyabheka, kumele ebe le resilience strategy esimhlomisa ukuthi i-company yakhe or i-business yakhe ingama njani mabefikelwa zingozi ezijiyeneyo ama-disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi linyathelo elihle yini leli elithethwe yiCouncil entsha lohulumende njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili.
Ye linyathela elihle lelo singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya abantu baba affected abanye bathe babhazalala bangelisanga ukuthi behle bevuke bebuyele ku business sizakhangela njalo kuma disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo ama business amancane even lamakhulu amancane babe ngekho better prepared ukuthi banga tackle njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana lo uhlupho olunjalo so I training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu abakuma business sibese bevuleke bebe lomqondo obanzi bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disaster nxa kungaba lama risk athile behle bebe prepared ukuthi kungayenzakala lokho how will we respond kungayenzakala lokho sizadila lapho njani kumbe siza kusolve njani kumbe iluphu sizwe siyabe silufuna ikakhulu kathesi ngizakhangela imtize kule mtize flea market eyachayo abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu kungathi ngaba befundile behambe under this training ukhona inzame ababe ngabe sebeyenzile o indlela kumbe ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o i disaster eyabayehlelayo so I training leqhakathekile kakhulu iyahlomisa osoma business ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bame ungaze kufikeni hlupho bani kodwa bekwanise ukuba bemile bekwanise ukuqhubekela phambili bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ama businesses abo ami.
Lo ke ngunkosazana bakaNincube umgqoqi wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abadlula inkulungwane abakade bengene kulelo lizwe kungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaviron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolwesithathu, uMongameli Masisi uthi isiyeso zenotho yizwe ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kule Botswana ngenani eliphezulu. Uthi yikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesule isiyeso zenotho ngoba ile Botswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngithaloganya diemo tikhwetho tsa.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe uyamsiza hathi ukumxotsha nomunye wabakhulumela eZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kule Botswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi udaba lwabeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esikukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokuba imsetshazanyana noma kulokukhonona ukungena kwabeZimbabwe ngekho emthethweni. UMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umncele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Bantu bale runa ke barunaka
abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo kodwa okukhulu ukukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kwele Haburoni umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwe kamongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
Olebuswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngaba ngobuningi thola ukuthi sesibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengoba nayisadikile ukhondemile.
Kusenjalwe leBotswana liphezulu kokuloba ugwalo lwemigration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Uhulumende uphathisa nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, Sabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi iziphathamandla zempilakahle edolobheni leBikita sezicebise uZulu ukuthi angaphi ukudla abazokhala esililweni kulandela kumemetheka kumkhuhlane wekholera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi lanxa sokulobubelo kwezokugaywa kwamandla kagetsi, ukuntshontshwa kwentambo lenye impahla ehambisa amandla kagetsi kubangela ukuthi uZulu aqhubeke esemnyameni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani uyabona mina ngingumdala omnangako ngabe ngihlengiyibizayini hlengizekelele ngihlale phansi ngiyebheka inkomo zami ngoba mdala vele abantu abasakufuni mhlaba wonke jikelele abantu abasamfuni umdala omnangako abasamfuni lalo bona lawa nje abade bakuvotela bayapretenda vele abasakufuni mdala nginguwe ngabe ngihlengiyibizayini nje ngihle ngizihlalele phansi ngithula umsindo njalo badala lokhu kuthona kuthiwa siyalinda into zesadiki sadeka kusasebenzi laba badala asingeneni indlela ngoba sesikhathi lethu nokuhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya ngenxa yezane kuphela badala asingeneni ngendawo yabo into zezane ukuthi badilize balithatha ngegazi balithatha ngegazi akusebenzi lokho kwakudala kwakuyisikhathi sakhona kusela ndawo lakho kwadlula manje amazwe manje sebuswa ngama young generation lokho besitshela ngeEuropa Europa akusebenzi kwakuyisikhathi sakhona bavo mkhokho bethu bavo bukhulu bethu badlula lathi asingeneni isiganga badala bofile befile silungisile izwe lethu akusebenzi lokhu sesikhathele ngento zezane sesikhathele thina into zezane lesi.
Studio 7 livuka njani? Mina lami igama uAdolf Shaba. Ngike ngezwa lapha ngengabona lapha ku internet ukhulunywa ukuthiwa le ndoda esibiza ngoSengezo Mahlangu iyeze ama recalls isibiza njengosecretary general we-CCC. Manje uma kucontinua ngezinto ezinje mina ngibona inye solution kudelelwa okwedlulisa ukudelela ngoba izana PF angeke isebenzise amathinga nje so mhlawumbe ukuthi itozilula hayi futhi mina ngiyiboni la izana PF izomelana nayo intukutele esebantwini bengayenza lokho abakwenzayo bezibona ngathi bona aba-untouchable ayikho le nto yabo le izigebenga zodwa lezi ezisebenzisana labantu sebenzisa imali but this time kuzaphela ngenze kulula.
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu kodaba Studio 7 hayi siyabonga ukuthi sizwe sikamthokazi ngathi siyavuka silungathi siyaphakama bantu basefollows lonke likwenzileyo siyakuthanda thina abethokazi singavumi ukuthi abafana basempumalanga babuye bazodlala ngathi baze basikhethele labantu okumele basiphathe kahle kahle ngenxa yokuthi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya okwamanje sokulomfana obuye emaswingo khona ngale ozokunguye umeya akula ngisho umuntu wesindebeleni umuntu wakuleyo ndawo obambileyo laphana umlungu ufakelwe nje ukuthi singakompleni because umlungu layo wakithi kodwa lo mfana wasesishonelo assistance bekumele be ngumuntu wakithi follows siyabonga khona ngapho vuka mthokazi vuka follows singavumi ukubuswa ngabantu bokuza indawo ezigabeni zakithi makuphathe abantu bakithi vuka mthokazi vuka
linjani mahlabe zulu voice of America Studio 7 benalele la intati Paula ngolozi nombaba lo yimukhumbula indlovu wasesigodini abamanye South Africa mina nalele intati khunya lapha ngobaba lo uzani ukuthi bathisa kwashe masaka mayethina izani PSC ile process majority angisayi understand ukuthi into zasekhaya kuza nakhona izani PSC ukuthi ngokwazi wami they didn't get the process majority what they are trying to do is ipropaganda yabo leyo ukuthi ithonisa ama councils awe triple C abayenzi bewase ma court dan nale ndaba yabo manje ukuthi abantu into yakho ngathi yazi confuse because angi understand ngingazi maybe lokuthi awaphawula esele that ukuthi sathi izani PSC le futhi majority because from what I heard according to ama rules the constitution yakhona what I know is was ukuthi they didn't get it to this majority so I don't know ukuthi kunye kufuna watch maybe singabe singazithina ngoba into ze cover with things confuse us
ngichona njani mina studio 7 lonke ntungamili inkomo dabo dube hayi sina siyachona abantu bakithi amalunga e-TPC ukubona ukuthi wena abantu abanqa ukuthi wahamba sibelungise khankasela ukhetho ukuthi abantu bakuvotele sathi sebekuvotela abantu tshona uhlale ehoteleni sesifike ehoteleni sesitshona kulele kuthi wena hayi uphikisana lokuthi awunazimawu ukhetho aluhambanga kuhle uyabungayazi into oyenzayo bantu bakithi like lifunde sibili ukuthi ipolitiki liyenza ipolitiki lingazadlala ngabantu lingadlali ngabantu bantu sibingadlali ngathi xa selikhethile yenzane umsebenzi liyadlala sibili okudlaladlaladlala semvumelana layo nalo umuntu ofuna ukulixotsha kulixotsha sibili ebona ukuthi kaliyazi into eliyenzayo uchaba ngu-right sibili bese ngibona ukuthi uchaba ngu-right ngcono lide lixotshwe uchaba nguqinisile liyadlala silikhethe litshone lilelelini so livuka lisiyetshelana abantu litshona libatshelana abantu lingasibisele emuva leli ngalingafuna lihle liyekele lingasibisele emuva izano bayenza ama-election ithatha indawo lezo ngoba liyadlala silikhethe liphinde litshone lileli
Studio 7 ninjani siyabona bantu bezimbabwe thatha lo noshabango lo nimisenhlanyeni once nimisele engutsheni a lona akhulumelayo imisele engutsheni ushabango lo ya hayi angikho lapho asikhulume nokumento ezingcono umusaka manje sekakhuluma ngomoya ophansi sekathena imoto ziyathathwa akayazi izanu p f yathi melo kwabhiza aqolosha lapho angayazi izanu p f akabuze thina esasisehlathini fika la esihlathini izanu p f yasenzela imigilimbane esingayazi ukuze kube nanamhlanje yena sekakhuluma ngomoya phansi edaye inhlangano yithi imoto iyazithatha bazogugela ngaphakathi njengesobisi okay sure
studio 7 siyabingelela ya siyabonga eminye imizamo eyenziwa nesenishamisa le-TPC ukuthi bengayikhothamela umlilo wamaphephalo ezanu p f ngoba ma kuthiwa kule phalamende bona bengayanga ba-right bakhombise ukuthi vele akukho umuntu orecognizayo president yabona lezana so ba right bengayikhona noma ungeke utshitshe lutho nje kodwa kuyabonisa ukuthi kukhona into engahambi kahle so ngoba amazimbabweni asekubonile ukuthi izinto zezimbabwe azihanyiswa kuhle kumele benze ukubhoyikhotha bengayikhona so amazimbabweni abona ukuhlupheka kwabo ukuthi ngeke kuphele ngoba bakhohliswa uma kuyo kuma-election kuthiwa hey ama-gates nanko amanzi konke kuyavulelwa ma kubuya after election ugesi ucima okonomphela amanzi ngephinde wabone ephuma empompini so kusho ukuthi ukuthembise nge-5 years ukuthi bazolenzela yini into abazolenzela yona bekade becampaign izolo namhlanje ugesi awusazolodi into enjani so izanu p f idlale kakhulu ngamazimbabweni kodwa isikhathi sezanu p f sesifondele la bayakhona siyabonga
ngiyabingelela kumsakazi we-studio 7 igama nguthulani ndlovenkaya kundima usikhobekho liyazi nje kunenye into esuka yenzakale abantu abangayinandi izimbabwe yona izama ukuzitshela ukuthi umthetho iyawazi kodwa umthetho ingawazi yona vele iyilabana abantu abanenkani kusukela kuyo upresident wakhona lengane zakhe zonke zomdenda obani bani nje konke kusiyafika kubojoseph chuma labomabuthomoza banenkani ngoba bona sayebebona ukuthi bayibo abezali kodwa kuzoliphelela one day kuzoliphelela nje ngiyalixwayisa ngiphinda futhi ukuthi kuzoliphelela abe sisisima bebhoyikhotha nambona ba-right babhoyikhotha
lawo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 0800 2 0 2 4 6 5 0 3 1 8. Siyacela ke balaleli lingathuki, siyazumumo umi kubi, into azihambi kahle, kodwa ke ukuthi siguguzele udlame udlakela sesithi yilo olungancedisa hatshi, ayisikho okufunwa iStudio 7. iStudio 7 yona ikhuthaza ukuthula lokukhulumelana. Singakagqibi ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC kuzaphumelela na? Abanini bhizimusi abasaqathulayo bathola ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka koBulawayo. Siligciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.